Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lowo ngumnyaka wokhetho lwama general election lapho kukhethwa khona ama council ama members of parliament kanye lambo lo president and njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesa uhulumende ule bill aselifake parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho electoral act ngenxa yakho nokho ke kuqhakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama election kufuze uthe phathwe njani thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulomkhankaso ngeletho kanye lelezana uPF qhakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani so besilandeke ukuthi uzihambi njengo minister osowa introduce ibill eParliament abekwazi ukuthi lati silo cabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani yikho akade siyambonisana laye sisiyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma elections lawa landelayo in terms of umthetho yilokho lalokuyana
liphethe yini udaba lwe voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyalalayo eyi electronic version kumbe le etholakala ebulenjini likhulume ngakho yini
voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunenge kodwa engafuna ukutsho ukuthi asokhulumende oyala le voters roll oyala le voters roll ye Zimbabwe Electoral Commission kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela so lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uZiyamba kade buye leqembu lakhe likhokhela elikade likhokhelelwa ngo deputy Attorney General uDias xoxisane labo ngakhonokho sabonisane ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonakani izabonakala phakathi na kwamalanga amalujwana la
kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo
okwakuqala esikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye oza khonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa ufuze sizilungisise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yezifiso zezizalwane zeZimbabwe yikho esikuvumeleneyo sikhangelele ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lonxa usuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni.